Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana bachayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTonio Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothatha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe, zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzalo kulokho kubotshwana kusiya phambili, ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapolisa eJohannesburg kwele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthane. Loba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTongai Monje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashaya Mombe, Lotineo Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. Umnumzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eYoung Journalists Association uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyotsha sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano weCitizens Coalition for Change obukhona le, acina esechaya lentathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi zilokhu ziseGokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila, bese kusithi oyedwa uTonio Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazivuse, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu, lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF. Ibandla lezanu PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intathela izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentatha izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga ezimbabwe online content creators kodwa nje ngentatha izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling civil ngoba sesananzelela ukuthi intatha izindaba ezihlukunyezwa kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizo ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabekufuna bona bezimele kungabe kuchiyela kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intatheli zindaba inhlanganiso zonke ezintatheli zindaba zandise ukumela intatheli zindaba ezingamalunga azo le ntatheli zindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja siyeqe thina sithi hayi ngomnye wethu njengalokhu esikwenzileyo uTonio Lothongai ngamalunga ezokhu kodwa simalabo ngoba umsebenza abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngilanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakale kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingena kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabuphi njalo sikhayelele ukuthi iZanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokhu ixolise ngakho lokhu ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho luka 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sebe sifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazele
lo ngumnumzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye-Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezanu PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo we-Studio 7 izolo obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafazwa Magwadi uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga e-CCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo. Amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi. Akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe. Okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labakhokheli bamapolisa njalo labohlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uTshelo Gibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela amaphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sikeza ukubona emavikini adlulileyo bebopha edolobheni okuthiwa kuseyuvele eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo kuzabanzima ebantwini abangela amaphepha wokuhlala lapha eSouth Africa. Kuyabotshwana bayazama ukubopha laba abangela amaphepha. Kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi babadipota yini njalo babadipota njani. Kumbe bengafika emapolice station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo ukuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017, eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe namaphepha. Kodwa njengoba sikwazi thing uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, ngama-immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha kumbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabetshabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba. Yena ulomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe leqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithole amagabha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekelamphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela abezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho owedlulisa amalawulo.
That is not a perception, it is actually true that there are patients all over the subject who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakwele South Africa liqiniso elobufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniso elingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambeu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumeni weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumende kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi uMEC ubekhuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi lendawo engasiyo yokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndou.
Iqiniso libuhlungu kakhulu tu amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-government yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen as much as iZimbabwe government ingabhajethelanga ama-South African citizen. Lelo liqiniso.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le inkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhundleni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile inkulumo kaRamathuba. Ngokutsho kwalomsakazo umongameli Mnangagwa uthi leSouth Africa liyayikethisa kakhulu imithetho yikwizalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni kungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe isilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehleli suka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKatasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Stars Mathe umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngithilo ukuthi ikatasa ayilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosela engkwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona mash west mash east ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe Minister of Education.
Kungathi uhlelo lolu mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele lukhona lakudala, wawuthola ukuthi i-district yahambe iye-checker, i-provincial leadership yahambe iye-checker, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikolo ezithize ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Likho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho kulingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenke omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi, ngoba umbalisi esegcine ebuyele kobulawayo kumbe waye Harare watshiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurikruithwe abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahi South edalele parliamente. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kumele sekubonile konoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho afaka i-training school yamatitsha esikhona emanoth ewange isewange kuyatrayina amatitsha sebeqhasa ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelile ekhathi lamatitsha afika 3000 ekudiployiwe ezikolo lapho adingani ukushore khona amatitsha and isale kumele ngalakholeji ekhathi amatitsha kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingahawuto bulawayo sekubese kuthifaka kulukula abantwana abakhuluma inambiya abakhuluma itonga ngakungalamatisha akhuluma zona ezozobo ibe sokina kuncedisa ukuthi ipasireti ibe phansi so kathesi sesibe-training olu yamatisha ewani so abantu babethu abavela kuzona ezo ndawo sebegraduate bebuyela ezindaweni zabo sebeyafundisa abanabo abazwa umazalangela.
Uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe?
Seluqalile vele abantwana sebeqale bekugraduata kuwange ngabe ekoleji yelokuzeni yamatisha ekhanjiswa ezindaweni zabo lapho abavela khona kubeyondi amake ngiwatho ukuthi kukhaliwe amatitsha ka 3000 lalimanti ebedloyiwe bahambile ezigabeni lapho kuze bebenzela.
Kube le mbiko yezakhamizi zelupane ezithi zihamba imango ephosi ifike kuma 20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika, ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi?
Akuliqiniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahamba imango emide besiyadinga amakliniki ko 10 kilometers njengoba kuthi uhulumende kumele fama ukuthi every year revolution fund every year kuyani kwama-rural council imali ezikhava amaeriana lawo okuhamba imango emide abantu bezinga amaklinik. So khonokho njona sitsho okwenzola kuyawufunza ukhansila wangona ehambile emuve emotion ekhansilini ebatho ukuthi abantu abahamba imango emide sobathi bezirelease ama-fund awe-revolution kuyake lawo maklinik leyo kliniki ukwenzela ukuthi abantu bezahamba ngomude besiyadinga uncedo leklinik.
Abantu kodwa bavuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminister nguye okumele asincede, ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika?
Ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-Minister of Health and Devolution imali zangkhona zihambisa kuma-rural council. So njengbana sikhulume ngakho kwenzeka ukuthi iye kwami ilandelele ilubane bakemzula abantu bahamba ngomide lizeni umeli ebot ukuthi kufakwe ilinika ukuthi abantu bengahamba ngomude beyalinga ikliniki.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende weMathebeleland North obexoxa eselubhane logayina Saidi Kumete esecingweni. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla elibusayo kule Angola ele-People's Movement for the Liberation of Angola kumbe IMPLA liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele-National Union for the Liberation of Angola kumbe i-UNITA liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane amathumi amathathu ekhulwini 33%. I-UNITA itiza kwethulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden wahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqine saka. Ababili laba belathwe ngephilisi elibizwa ngokuthi i-Paxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 ngoba belathwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations ithi kumele ele-Russia limise impi elayiqala kwele-Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba ele Russia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa inyukliya. ubudgeti uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli le Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-Councillor we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungulalingxoxo.
Ibothusela abantu kwesaba ngoba kulokhetho phela oluqhathekile olukhulu oluzayo ngomnyaka waka-2023 unyaka ozayo. So bayesaba-ke ukuthi bandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelizindela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi inhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ibheyili, kabaphumi. Kwesaba ikwethuka kwe-ZANU-PF lo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizen Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Tsamisa.
Vabuchuma kuthiwa liyesaba, liyaqhuqa, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kodwa ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingase kuyanje abona kufana nami ngenze so ngilunga le-ZANU-PF. Kule yindawo lapho engikwazi kubonana ngingangena laphana ngiyakhankasa kumele ngine yizimisele sibili ngoba basuka bebezindlaula. Ngiyakhumbula liyakhumbula sisenza ama-by elections akamathi ngabona nqaba abantwana ye sangena e-election lenziwe sathawa ngabantu abe-CCC laphana ngoba sasingene inkolo kwethu kuzathi ukuthi i-stronghold yabo. I think into ekhona ukuthi kumele political parties sekumele afundise abantu babo ukuthi hhayi ima-stronghold ethu yekelani labanye abangelabo abangene labo bezihambele ungabilankinga kumbe ungabi ndaba salutho ngoba kunje so njengoba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenabo abana baphuma sey'gidinya bechaya kodwa bezingenela nje nhlohle besengenje amagedi job ehambele benxisa abantu ithi nangubani ongafuna ukujoyina iphati yethu silisa indaba yethu e-MSL baphuma sokunzima kwanaphambi.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi thina simsulwa nge-CCC, akula muntu owatshaywa amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasilamapholisa, kasilamasotsha, kasilazikhali, kasilamandla akahulumende, akulagatha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abe-ZANU-PF ayenza udlame ngoba sake sezimnankagwa isithi bona bangumthetho, bangama-judges, bangamapholisa, bangamasosha, bangurhulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo asingeke-ke sikwenze khona lokho, amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sikubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athende ukuthi avikelekile, ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo, bake baphiwa ibheyili lapho zabona ujaji sebexotshwa, sebesethesa amacala okuthi besuleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansela we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.